Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ngomgqibelo. Yimi usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Thafumane Maseya wamavuko izolo, njalo lokho ebengakamboni. Ibandla le-ZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale lephalamende, kwathi LSCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yamabonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke ngesonto. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Thafumane Maseya wemavuko izolo, ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zogatsha lezomvukela kahulumente. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kaMnumzana Maseya, njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla le-ZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale lephalamende ngemva kokuba uMnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,147, esedlula omunye wakhe webandla le-CCC uMnumzana Ephraim Morutu othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili, 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA uMnumzana Robinson Kurwa uthole amavoti edlula ikhulu kuphela, i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo leKusile Rural District Council, lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe loMnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini, sinanzelela ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo, njalo abeseduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzela ukuthi ekhetheni oludlulileyo mhlawumbe kungaba lohlupho, bahle bavuka-ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Yizesini ukuthi akuzange kube lodlakela, abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGutu kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC, kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo, inyama yenkomo yasithathwa yachishwa. Lokho-ke sikuzwile kodwa-ke kasikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babe lesandla esiphezulu kulabanye.
Lo uMnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo, njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela isiphathamandla senhlanganiso yezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. Yebo kambe ibonus le ikunye kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli, owakuqala ivele yona imali eholwayo iphansi, kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezele isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi, kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusuko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphika elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwempiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ, yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqeshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamuqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo, kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle, zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, seze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi lenyathelo elihle leli yini nxa lingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenza.
Okubuhlungu bekuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sikukhangela kukabilo kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo, esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibuthele Hamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwempenile eqhubekayo phakathi kwe-Israyeli leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiko
wethu
owenze
usenziwe
manje Sigcina masiko
wethu
Sigcina masiko wethu
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenjuna uChief Dakamela wenkayi neziphathelane labasakhulayo
abantwana mhlambe abantu behambile esikolo abanye bangaqeqeshi kubangelwa ukuthi sikhangela amankazana mhlawumbe abanye bayakasuke bazithwala okunye abanye nje ngokukhula ngoba abantwana bayafika esikhathini ekungathi i-rebellion stage zifika ikakhulu nxa form 3, form 4 okubenza abanye besebenzisa izidakamizwa abanye angasakhululeki abanye angasahoniseki khonokho futhi kuyadala ukuthi ezikhathini eziningi abantwana uma basakhulayo bayahlangana nokhonokho kugcine bengaqhisanga yena okwesithathu okunye bayabugwa mhlawumbe yilokhu esingakuthi imidlalo kumbe i-poverty igcine isiya emabangeni esiyadinga imali angathi thina ngokutshekeli yipho okuba zinkinga futhi ngoba bayafika abanye bawela emagodini bafe abanye bayalimala sengasemelisi ukuyenzela izinto for impilo yabo yonke abanye bayashiya futhi isikolo bengasaqedisi isikolo bethethi imali kumbe sinyathe ngendlela yokutsheketha izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlasele indlala ngabasanje bephila nje abanye bebhadala ngamabele izikolo abanye bebhadala ngezifuyo kunokuthengisa izifuyo bethenga ukudla bebhadalele abantwana esikolo.
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane lengxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona like last year and last of last year i-program ye-iGate eyasikhangela abantwana ama-high school dropout iwafundisa ukupleka iwafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla ukuzama ukuthi bancedise nokwenza ukuthi bezimele la zibekhona nje abanye ama-organization nje abebuya ezoncedisa khonapheza ngokufundisa msebenzi yoku-welda kaplentilanyana kodwa ikakhulu okuba luhlupho bafundisa mhlawumbe kodwa kwayene-low scale bafundisa abantwana abangamankazana bafundisa amatsha ukuthi bezenzele imisebenzi yezandla kodwa kusuka kube luhlupho okwenza kungeneni singathi thina i-market sebefundile ukubhekha abantwana sebefundile ukupheka izinkwazi zakhwela kanjalo kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho abantu emakhaya abana amadelana nawaifunwa ngabantwana abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyaye kuphothiswa ngabantwana nalaba abalihlekanyana abayethe bayenza ama-programs yalawa umfeta okwenza lezinye izinto lesokudala ukuthi umntwana lo uyabe edinile ngoyebesingathi i-start ukuthi ayenze qalise ukubhekethenga ama-flower eyenze lapho nalokho kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethengile ama-flower kodwa ngabheka le nelithi ukuthi ethenge ibhele kumbe ethenge zezinto zabo ofuna kumenza ukuthi abroke kumbe ethenge engaselelithi ukuthi eqhubeke esesena sekufana nokuthi kwafundelanga lutho ngokujayekela okwenza izinto njengangenkathi kuyashota i-market abantu abane izimali zokucadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kwena laba abalethe bacadiseka so kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izicele kumbe abasakhulayo abaningi so khonokho kulihlupho ngoba bazabuyela futhi sebesebenzeizita izidakamizwa bazabuyela abanye bezami njengokwanjana babamankazana sebezakhomba phela bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi lokuthi abantwana bazibeselile ukuthi bayagqoka kuthiwa yigqoka ama-sanitary wear ukuthi ngabe sesithathi uyabengena imali naleyo uthanda ukuthi khona lo ngazi ke khona ama program zaza ukufundisa abantwana ukuthi kwenziwa njani khona lo community kodwa akuka ukuthi kakhulu
leyo yinduna uChief Dakamela weNkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selitshiwo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungameli Nkomo esinika uhlelo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ngezihlobo zenkosi ezithandileyo. Kulo hlelo lwethu lwanamhlanje yonke ngamasonto olokuvuselela umoya njengesihlala yenza. Sibonge inhliziyo zethu isipho sokuphila ngobana nxa silesipho sokuphila kuningi esingakwenza. Okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kona lo umsakazi we-Speaker 7. Sibongele ke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo. Namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLuka isahluko seshumi lanye indima neshumi lanjalo lendima yeshumi nambili iLuka 11 siqale kuvesi 11 sinokukhoza vesi 11 kufundeka kanje: ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana itshela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Vesi 12, uma itshela iqanda ayinike ufezela na? NguJesu lo ekhuluma emphakathini wakugcela nabafundi bakhe ngamagama akatha kakhulu la, ngoba wayekhuluma singathi ukhuluma lemubi kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abayiphila labantu babo, njalo laba abantwana bephila labazali babo. Ngubana uthi kuvesi 11, nguphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ezithize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo. Kungazake kube izicelo izinhlanzi kuphela, kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni. Ungamtshelela eceleni ngomlomo, abanye batshelela abantu ababo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kwevuna. Abantwana abanye babuye baze bajinge bathi angilababa la. Ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana. Sengitsho lento njengokuhambisa abantwana esikolweni. Bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo. Imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo, balibale ukuthi bazele balomlandu wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo. Abantwana batshele baze batshelisise becela imali mhlawumbe ngisho yepenseli kumbe exercise kuficakale umzali ukuthi imali kangilayo mina liyangisukela, ungabonihlelela lithi ngiyithatha ngayo. Nxa abantwana besiza kuwemzali baphendule kuhle, ubatshengise uthando lobuzali. Yiko kutshiwo uJesu lapha, ungaziwa bephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana labo. Awuthumlanda umntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe. Wena umlandweni wakho uqondana lawe ngqo. Asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa betshela lokho abakutshelayo, nxa sikwenelisa ngasibenzeleni
sibone ukuthi into engabaphilisi angithi ukubongutshela nje into engelangqondo kodwa nxa betshela izinto ezibaphathisayo asibancediseni singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazane abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhuleke Thixo siyabonga sikhulekela abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube nokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezinhleyo amen
Sibongeke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
Siyabonga ntungamili kesizwe ezabatsha
okwamanje siyenceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitredini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxa silazo ezawusizitholile zonezo sahamba sibanikeza nxa singathola ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu so about lapho ukuthi ngizengichaba okwe-threaten me I always thought ukuthi kaze ngaba le mali I would want to have the orphanage or people's home or ukuncedisa abantu abantu ama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe nemali okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi ngabantu abaphila mpilo bani njalo liphathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abase town like in the CBD yebangani kade sikwazi ukuba reach out so yibo abantu so normally thina we serve a day we serve 20 to 30 plates Then we walk around Sebadinga. We walk around Sebadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo, like people who are mentally challenged. Yibo esifokasa ngabo. Fine, we understand ukuthi abanye abahlala ezitridini, abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu. But abantu aba mentally disturbed sometimes kudifficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations ngabantu kude bekhwanisa ukuchela
and the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane because the middle age at least bayakhwanisa ukuhamba from 50 beze befika ku-15 ngale bayakwazi ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula bedinga ukudla bebhewula bedinga ukudla but mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango beboda bedinga ukudla they are now old so uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze layo khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe sitshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe nekitchen at a town esizobe sipheka khona every single day at least if we can cook one meal a day sibaseve wonke sibe le ndawo e-1 ukuthi labo bazojwayela ukuthi hayi singahamba laphiyana safika sithole ukudla
njengomunye wabasakhulayo kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo
ukutsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu xa sengile mali enenye we can start doing it now you can start doing it now and ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube le mali enenye you can start now and train your brains to give and live with others mina I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference
not necessarily ukuthi unqaba ondehlanga lapha la, it doesn't have feelings, doesn't have friends, bayacabanga abantu labantu. If there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect, they have love as well. Bakhona abanye esibancedisayo, esibanika ukudla phansi labo egodini ngale. Those guys, nxa ungafika omunye wabo engiyekho, bayakutshela kuso ukuthi omunye wethu akakho, cela lisitshele iphethe yakhe. And ongacabanga ukuthi bayayidla, hayi, abayidli. Umunye wakhona, of course, vele uthi khona yena, ah guys, mina ngidli, as long as lingamphanga iphethe, omunye wami vele mina ngidli.
Abangabe befuna ukuthi baphathise labo, babambane lawe, basebenzele ndawenye lawe, bengakuxhuma njani?
Thina sabe sikobulawayo in town, yikuyasebenza sikhona, siyahlangana every Sunday ngo-half one. Half one siyahlangana town, sidistribute, sihlangana track coach, kuhlangana khona. Inamba esiyisebenzisayo is 0772 752 751. 0772 752 751. Zikona ku WhatsApp, kuma calls, kuma text.
Lo ke ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G, ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini koBulawayo. Bexoxa lo Thabo Kangcube weStudio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo namhlanje, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Iqembu lelendazizwe lanqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqeshi weqembu lelendazwe uJoel Uphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqeshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinda waba ngumqeqeshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abahlangi basidisappointe bekulelani special kakhulu, special kakhulu kubudile to coach wethu Raman Gumbo and uMadinda becele coach Madinda ukuthi abafana bamdlale ngithi ukuthi sidlala at home phambi kwama-supporters wethu sidingane kusi-game le and we are happy ukuthi abafana labo ba-respondile sathole 3 points.
Iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yesine lile miklomelo ngama-52 ngemva kokunqoba elikwenze namhla. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele kanje. Iqembu le-Green Fuel libe ngujikelo bhanqa 2-2 lele Caps United yada 2 ukuthi FC Platinum 1 iwange inqobe iBlack Rhinos nge-3-0 ukuthi iBulawayo Chiefs ichaye iTriangle nge-2 kanya. Kube sekusithi iqembu le-Dynamos lona linqobe le-Chicken Inn nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisayile eZimbabwe Saints, eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga omndeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhemisani.
Idebhi yakudala sofokuthela into ongadlali yayile ndawo so umaphepha nxa yabuyo lethi umaphepha yabuye ezobhambisa i-airbore egrawundini manje lahle libekwazi zoba sokuyilahlile iminyango obusenzakalayo ekuthanele ngumatrasen futhi wenziwani amabhawunsi echayana asuka yikho le debhi bonayo idebhi yakatheza kuselaei uyabona amabhawu ebeyixhawula ngamanye amabhawu intoena nasasingayizwa ongavunyelwa vele ukuthi mangangani mangani sibonela nga e-erini ngambona ezinluzi le-dusanduru ma ekuthaneni ivnutshoro ma engapha kwengambingelele but the brothers ehlenisokuthi mfana mlapha vele semsebenzini asikhulumisana.
Ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka ka-2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba yindaba.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.